So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, kukhanya kuloyo kusiba lama-casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso wenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini umswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lweCOVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkosi. Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona zokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifile ebantwini. Kuyikuthi amapolisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapolisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapolisa ungasalela em. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la amapholisa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivule liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sembi kathi ilizwi lalihamba anti amakhiwa ayevale indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi. Yapuntshuka kufika ebantwini. Yebo yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini
manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele
ye isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani isikhathi kuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwe lihambe ebantwini inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize yebo kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangelele ukuthi zibe lemihlangano izigaba zonke zelizwe kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa sikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona sengitsho kuyakhulu amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo nalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthi amastarali
Hello ke ngomnumzana Thandeko Zintimkandla isiphatha amandla sebandla lesi-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe Amazwe abalisa ele Melika, ele Bilitane, ele France, Italy, ele Germany, athumele amabutho awo, ukuthi ayehlenga izizalwane zamazwe awo, ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe, logatsha lwebutho elithiwa iRapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela ele Zimbabwe abakakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili iqhubekela phambili injalo ukukhanya kuloyo kusiba lama casualties amanengi nxa besitsho bathi impenengi iseduze le presidential palace eGhatum ngaleyo ndlela ke amazwe amanengi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo but ngendaba yokuthi airport khanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eGhatum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona so kwakathesa ayukhanya into zimi manzonzo ngempela
wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso eze Africa zikhanya ziyanceda yini nangu sibona lokho kuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso njengabo ECOWAS.
Ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili. Kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa so ngibona ngani njengabantu abazinto ze military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshiki lobhanqa and nxa kungakacaco ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaaffectwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banenga sebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje lamadoda abeke izikhali phansi kukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo
lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhova market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo
ukuba recognized unakekelwa lokuthi indawo zona ezinjengazona lezi njengomkambo nalokhu makhokhova market is a monument engayibalisa ngithi kuma shrines aseZimbabwe ukuthi must move. Yeah, the first two things is kulmangawo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example mangakufalisela ngithi andikhalesiphuma kuhlobo lesihlobo ama-fruits, ama-orange, into zonke lezo lezikhona. Into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Sabesiphungenza nje loko uthi siphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndilabona. Sesundazi amashedi ndanandokunyela kube ngani uyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi Lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sisebe silaso lathi ukuthi sikuthi sazakala kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-payslip la nathi sizilawo ukuthi umuntu usebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ehealers asizinezinyanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazo lezi zincwadi esizisebenzisayo zokwelapha sibe yizincwadi esihamba lazo ngapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswana imali kwenzela lapha esitezi khona lathi sinjani kungani kuyaphumele njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njena kade lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga indluliyana ayikhwanga ukuthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikansela yakhuluma ngokudilika kwendlu.
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhova market uthi kwelapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu
ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwezinyamazana akuvumeli kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho kho-ke babuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa angani umuntu odinga ukusizwa ngento leyo ungakhuphuthi ngokuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesibuthu suthatha sesihambe ethatha imali emotini isuka lapho sesivalelwa sesibuthu.
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasitshiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minwembili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi lijani labantu bonke basemathebele nje njani lonke okhuluma ngumasenga. Hayi siyaziza inyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la kuthiwa ngomsaka laba ngokuthiwa ngomsaka lo bekhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuza umuntu egxeka i-America ngaphuthelwa ama-US dollars esikhwameni uyazi ukugula so kuhlungu kabi kwayena upresident wakhona lo o-useless US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa uthi benza izikorobho zakhe. Bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe. Konke lokhu sokubhekile lokho sikulezibuso uzibuso uzibuso wamanga nje tshela abantu amanga azi laba abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzabaphelela abantu abasozithutha ukungaphila kuyahlula abantu abadlungiselela ukuyavota bekhiphi loko ngabantu lokwayi
Studio 7 nabalandeli ngingachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina indaba engize ngayo lapha angize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayi laba kahulumende bazi makhorokhoro mkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abanye abathethe bahambisa ezihonqweni. So ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khonapho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni. So akula lapho esingakhona. So besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende, so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabona
linjani emsakazweni weStudio 7 linjani basakazi. Bengimamele i-interview abayenze lo Max Kandla walweli umlweli wenkululeko wezibra. Hayi lo baba kayazi into oyikhulumayo. Uthi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba, umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikhompela lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Wawumuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 ngegugu nje egugu rawundi. So umbuso ngcono ngubhe lapho. Kanti umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu abantu akona msebenzi emazwe elizweni abantu baphumula phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukuhlonipha abantu zama ukuhlonipha Maxim Kandla hayi zama ukuhlonipha abantu balamba kona msebenzi abantu babandlulula basebenza lo msebenzi nale khona babandlulula kodwa ntilizweni ku right ma wona wathola iplaza baba le madlana le yaba wayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuze ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi sina kasidli kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 zacela ifundwe le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe malakhe inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebase ukuthi bayefinyelela ngobulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalekile lizathele ibadala imali ngicela ukubuza ke kimi bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kuswele kumphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu laba baqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuzwa kwesinye isikhathi livele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyasibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhala ekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakaza liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho isikhulumele into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunaluto le yinto okungamelanga sitshaye nje asifihle umphini ivume nini eZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani PF
umshelele kakhisifonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasithengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sesifike la ngesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo imbone iyuthi madoda sijontana abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts paphakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi qumshelele ladume izulu mayizulu liduma lungisa inhlanyelo mayizulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usuqonde emasimini nankoko izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya sibuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokho okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lama-leaders ethu libephelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engisengayo lapha angizenge indaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende bazi makhorokhoro umkhologwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya okungangokuthi khona sebethethe emasimini abanye abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khonapha ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro umkhologwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu yabo
elawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe haji kuyona le iviki. Kulabalandeli bebandla lakhe kumbe abebandla lakhe Democrats asebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-80 ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamaDemocrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angaza hamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlong. Kodwa-ke angilaqinisi ukuthi uza guma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile usediniwe sekungabangcono ukuthi edlulisele phambili ibutton le ukuze abanye labo bathathe baye phambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa ezedliwa laphana kuzacitsha wonke 12 years le aseyisebenzile nxa esedliwe, ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hayi baba khulu, ususebenzile kunenge.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa yenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years, hayi uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho ukubona kwami khonapha ngupresidenti uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka
umalume uSikhosi. USikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele kwezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.